ngathi mina ngowami umbono nange-experience engaba layo ngikuhulumende. Ngathi kwaba yinhlanhla ukuthi iminyaka le ngu-10 ngikuhulumende, emibili ngangideputy minister, ngakhangela ngahlolisisa ngabona ukuthi kumi njani. Ngithe sengingenile after 2 years engu-substantive minister, ngabona ukuthi akulanto esingayenza ezanceda abantu ngaphandle kokubana siqale sihlale phansi siguqule ingqondo yokucabanga kwabantu ababe ku-ministry yami e-Home Affairs, emapholiseni, ku-registry, ku-immigration and so on, wonke ama-departments engangiwakhangela. So ngathi mina kuqakathekile ngakwenza lokho, kwakungelula ukutshintsha indlela ababecabanga ngayo, but ngaphumelela ukuthi ngibatshengise ukuthi singeke saqhubekela phambili sithi sikhangela impilo zabantu le ndlela yokuthi sibancedisa njani uma singatshintshanga indlela esicabanga ngayo. And ngathi mina that is why we were successful to start off with. I-corruption yayisikhona emapholisa asayiqeda, udlakela olwalukhona lusenziwa ngamapholisa lwasekuphelile, indlela ababesebenza ngayo bathi bengaphiwa i-order, amapholisa aphiwa i-order nguminister ngubuyizane u-P F, ipholisa lishayisa lukuthi ligijime likwenze, ngakuqeda konke lokhu. Ngathi konke lokhu kumele ngasengisitsho-ke ukuthi hhayi kumele ukuthi wonke ama-departments sokwabuyela konke lokhu esingakwenzayo. Ubuhlungu lapha ndingawukhangela ukuthi sokwabuyela kusona leso simo engangikuthole kukuso. Ukuze kutshintshwe, there must be a reorientation of the entire civil service, ukuthi bazwisisa ukuthi okwabo yikuthi basebenzele abantu, hayi khona ukuthi bona babe ngobasi.